Ye ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo ukuthi abantu abaxolelwe nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala kuyinto eyakiqondile ukuthi umuntu kakhitshwe ngoba akekho umuntu okufuneka phela ahlale kuyikuthi ngumuntu ovalelweyo kodwa kuba labanye ababe kusuke kwaba yizikhiwi ezokuthi liyabe libabona ukuthi bayingozi emphakathini labo yibo engxenye abantu abangakhala ngabo but bakhona abantu ababoshwa ngokunye okunye ngama crimes of omission ukuthi umuntu bekumele enze lokhuyana wangakwenzi into ezifana lalezo
ngomumo wenotho lokuswelakala kwemisebenzi abaphumeleyo laba amathuba abo anenjani
kulaba abasejele laba ama-conditions abaphila kumuma abaphila kuwo ubenza inhliziyo zabo zibe lukhuni vele nje nxa ukangela okwenza kube yingozi ukuthi loba sebebuyele umuntu wami uyazithole engasela yinye into angayenza acine ebona ukuthi ngcono enze futhi ukuganga khonokho acine sebuyele so kuyabe kufuna ukuthi vele ijele phela ibonisa i-society ephandle kuyabe uma i-society ephandle ingabunjwanga kahle kungela zinto ezisiza kahle ezisiza abantu kunzima ukuthi bese sithole umuntu osejele esefundiswe kahle kusehluke kufundiswa umuntu-ke ophandle ngayo so kugcina kungasizi okwinto kwakhona nje kusiba isizingelezane sokuthi uyabuya aphinde abuyele abuya aphinde abuyele ngendlela efana lale
libona sengathi yikuyini okufanele kwenziwe ukuze imuli ziphathise ukuthi zamukele abantu abayabe sebevele ejele labo baphathise ukuthi beqhubekele phambili ngempilo
kufuneka-ke kulungise indaba ye-stigmatization lokho kuyikuthi umuntu uhle abekwe abhalwe ngependa ethile afakwe ipende ebomvu kumele ukuthi khonokhuyana yikho esikutshoyo ukuthi uhulumende kuyabe umethe abantu bafundise ukuthi kunje abantu ababengakaphumi kuyabe umethe ube lama-workshop atrayina abantu even lama-communities ukuthi umuntu lwana obuyileyo nxa wenza i-mistake uyareforma umuntu njengoba bekubiza bathi i-correctional services ukuthi umuntu lwana hhayi uyatshintsha uyaguquka ungumuntu wenzile iphutha ungakhangela abantu abaningi even bona abantu abakuhulumende ngabantu ababeyiziboshwa vele kumele kulungiswe khona kuyani ukuze uzulu akwemukele ngoba nxa kuthiwa uvela ejele kule gama okuzwa umuntu ethizwa sokuthiwa hhayi uncube i-ex convict uncube owayeboshwe ejele iminyaka engu-20 lana bezindaba uthole selikubeka ngendlela enjengayona leyo.